abatsha bezanpf bathi usuku lwalamhla ngolokuhlanganisa amakhanda behluzisisa okuhlupha intsha yalamhla. Unobhala wezokukhulumisana kugatsha lwabasakhulayo kuzanpf unkosazana Yeukai Simbane Gabi ukhuthaza abanye bakhe ukuba baphatheke kizo zonke inhlelo eziqhutshwa nguhulumende elizweni.
Zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti vave
kusakathekile ukuthi abasakhulayo labo bathole ukusekelwa nguhulumende, batholiswe amathuba kwezokwemba amatshe aligugu elizweni, benelise ukuzisebenzela bengahlukunyezwa. Sibona njalo kuqakathekile ukuthi abasakhulayo laba batholiswe labo amasimu amapulazi azokwenza benelise ukulima ngesibanga esiphezulu, bathengise izilimo zabo, bathole ukuphila ndawonye lemuli zabo bengabasakhulayo.
Kodwa umkhokheli wabasakhulayo kwi-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa u-Obey Sithole uthi akaboni kulesidingo sokuthi yena labanye bakhe baqakathekise lolu suku.
It is a day that reminds us of a betrayal of the young generation.
Lusuku olisikhumbuza ukukhohliswa esakwenziwayo njengabasakhulayo. Ngithi mina yikukhohliswa ngoba wasetshenziswa igama labasakhulayo ukwenza libe khona leli khefu owakujonge ukuba kuqakathekiswe umuntu owakhohlisa abatsha elizweni. Namuhla siyadubeka siswela imisebenzi sizehluleka ukufinyelela leyo mfundo eqakathekileyo. Lamuhla kasisenelisi ukuyadinga usizo lwezempilakahle lemigwaqo yethu kayisakhangeleki. Konke lokhu kwalethwa nguRobert Mugabe ongasafuni ukusuka esikhundleni sokukhokhela.
Continued clinging into power.
Usithole uthi lolu suku lubakhumbuza ngalokho kumele kwenziwe intsha yakuleli ukuletha inguquko elizweni. Isiphathamandla seqembu labasakhulayo abazibiza ngokuthi Tyson Wabantu Movement, umnumzana Ntokozo Msipha, uthi usuku lwalamhla lumkhumbuza isibindi uMgabe ayelaso kanye lothando ebantwini.
Yaqala lo nyaka ukugubha i-21st February Movement ungekho phakathi wethu, wena mkhokheli wethu Robert Gabriel Mugabe. Sokumanje eyikho sinanzelela ukuthi lumgubho awusumgubho wokudla amakhekhe ukuzikholisela kanye lokujabula, kodwa bekuyindlela yakho yokuthi usikhumbuze ukuthi singabantu sivela ngaphi lokuthi siya ngaphi.
Umthulisi Gumede uthi abasakhulayo njengaye kabanelisi ukuphila elizweni labo ngenxa yesimo osekubenza babone kungcono ukuyadinga ukuziphilisa kwamanye amazwe.
Wonke umuntu uyayifuna i-greener pasture, akukho umuntu ongayifuniyo. Wonke umuntu usebenzela ukuthuthuka, akula muntu ongasebenza afuna ukumandawonye nje.
Lo msakazo awusanelisanga ukukhulumisana lomphathi ntambo wezokusabalaliswa kwemibiko lendaba zokusakaza elizweni unkosikazi Monica Mchangwa ukuthi sizwe icele likahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa phezu kwesimo abatsha abakhala ngaso. Kusenjalo abemuli yakomgabe bebethe gwaqa emzini wakhe weBlue Roof lamhla benaza ilanga lakhe lokuzalwa njengalokho ababekwenza esaphila. Intatheli zindaba kazivunyelwanga ukungena kulomuzi emkhosini lowo ezibone izihlobo labangane kanye labantwana besikolo seMugabe Junior esisemazowe bengena eBlue Roof emkhosini walamhla. Imibiko ebethunyelwe indodakazi kamuyi uMgabe unkosikazi Bonachikore ibingakaphendulwa ngesikhathi lolu daba lusakazwa. Ngesikhathi uMgabe esaphila wayevame ukuba nenkalakatha yedili lokuthakazelela usuku lokuzalwa kwakhe kusetshenziswa imali eningi kakhulu, kodwa lamhla akunjalo. Iningi labakuhulumende baziphumulele emizini yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.